Kulabanye abantu abathi kumele unkosazana Thokozani Khuphe lomnumzana Nelson Chamisa bakhumisane umlotha ukwenzela ukuthi basuse ibandla leZANU-PF embusweni. Kodwa kulabanye abathi uMakhuphe loChamisa ababanga umanyano owe-MDC Alliance bangeke basebenza bonke kwezombangazwe. Abantu abaphendule umbuzo othi kumele abantu laba benzeni ebulenjini bokuxhumana obeFacebook kukhasi le-VOA Ndebele baveze imibono etshiyeneyo, abanye besithi kumele uChamisa abumbe elakhe ibandla. Ukuthukana kukaMakhuphe loChamisa kwaqala kusanda kubhubha uMorgan Tsvangirai ngomnyaka ka-2018. Abaku-MDCT abaphiwa imvumo umthethwandaba we-Supreme Court ukuthi yibo okumele bakhokele ibandla leli hathi uChamisa sebethwalise nzima abaku-MDC Alliance. UMakhuphe kukhanya elokhu ethwalele uChamisa ubhulo esithi katshiyane le-MDC Alliance. Ukuze sihlaziye kudaba lolu lokuxotshiswa kwamalunga e-MDC Alliance kudala lepalamende libandla le-MDCT, sixoxe lomnumzana Majobana Ncube, igqwetha elilwela amalungelo kwaZulu, umnumzana Edwin Ndlovu okubandla le-MDC Alliance lomnumzana Dan Moyo okubandla le-MDCT. Uncube usungula lolu daba.
Nxa sikhangela indaba yerikholwe, okuqakathekileyo yilokho. Irikholwe yenzakala nxa umuntu sekuthiwe kasabelong to a party. So umuntu kufuze ukuthi aqale within iparty yona ngokwayo, ngoba iparty lama disciplinary purposes that it goes through. Wonke umuntu kufuze ukuthi abe subjected to a disciplinary process nxa ukuthi wawuphambanisile engakaxotshwe epartini. But ozakunanzelela yikuthi abantu uthola ukuthi abaxotshiwe sokuphuma incwadi eziye eparliament eziya ku-Minister of Local Government. Ama-internal processes of ama-party are being ignored. Which itself yinto engekho emthethweni. Umuntu awungeke uphombe ukuthi kase yimember yenhlanganiso from the blue without engaging ama-internal disciplinary purposes. So it's being abused on that basis. Ngoba sokutagetwa certain individuals for expulsion or e-recall.
Babu Edwin Love.
The alliance yahlanganisa ama-parties athile njengoba bejayele ukutho njalo. Ihlanganisela ama-parties yiwo angena ekhethweni ngo-2018. Esuka lapho lawo ma-parties yavumelana ukuthi ayenze i-Congress. Bayehlangana baba libandla elilodwa okuthiwa yi-MDC Alliance, okutho ukuthi-ke yilo-ke ibandla lethu-ke lona lelo. Yikho-ke omunye umuntu angeke avuke nje ekuseni athi yena usezibiza ngegama elingayisilo lakhe. So asiyindawo kasitshintshi lutho, sizaqhubeka sinjalo kubona labo abaqhubeke ngendlela abakade bevele besebenza beyiyo yona. Lapha abakwenzayo indlela yokuzama nje ukuthi engxenye bangathola amavoti ngokukhuluma igama elingayisilo labo baziveze MDC Alliance bona beyi-MDC Thokozani.
Kodwa-ke lingenza njalo akusoze kuphambanisa abantu.
Abantu into abayayifunayo bayayazi, bafuna i-MDC ekhokhelwa ngobaba uChamisa. Kulogo MDC Alliance kulesandla esilekhanda likaChamisa phakathi. Abantu into abayazi yona leyo, into abazabe beyidinga-ke kuma-by-elections la azabuya ngoDisemba kusiya-ke kukhetho olukhulu oluzaba khona ngo-2023. Yikho-ke hhayi kakusethusi-ke lokho abafuna ukukwenza, kodwa kuyagcwalisa esihlala sikutsho ukuthi hhayi laba bantu bayiZANU basebenza eZANU-PF. Nxa izethu ngabavumela lapho ukuthi barejistere i-MDC Alliance ekhethweni, kuzakhanya obala sibili ukuthi hayi bayiZANU.
Baba Mathi,
i-MDC Alliance bayakhohlwa ukuthi kahle kahle bona baze bafike lapho bafika njani. Bayakhohlwa ukuthi kahle kahle uChamisa azegcine engu-president yena ngo-2014 waluza i-contest yokuba ngu-secretary general, wagcina esengu-secretary we-policy and research, isikhundla esiphansi kakhulu. Bayakhohlwa ukuthi according to i-constitution yethu awungeke uphombe uvuke ekuseni ukuthi hayi mina sengu-appointile wena usungu-vice president, even wena izolo udliwe nge-election ukuthi nguwe manje osuyibhosi yomuntu okudlile izolo. Umthetho awusebenzi kanjalo. So okokuqala, abafowethu kumele bananzelele ukuthi umthetho we-party waphulwa right from the beginning. And lana thina sinikezwe i-opportunity yokuthi sikulungise konke lokho. Of course, ma kuyiwa ku-2018, i-alliance ayisi-hijackiwe. I-alliance isivumelwano, akusiyo party. Akekho even one ongathi ngo-2018 besiya vote abakuhluleka even e-court ukuprova khona lokhu ku-Supreme Court ukuthi babe yi-party. They failed completely. Watwa letani ke sibone amaphepha akhombisayo ukuthi laliyi-party mpu. Ngoba kwakungasiyo party MDC Alliance ngo-2018. Kwakuyisivumelwano samabandla ahlukeneyo. Yebo angathi ukuthi mhlawumbe kulawo mabandla esasibambane lawo kulamanye esadecide ukuthi aphule isivumelwano leso ngokulandelana loChamisa, kodwa isivumelwano asitshintshi. Sile time stamp le date esasayinwa ngakhona kwavumelwana ngaso. Mawu ukuthi bathi bona sebesiphula leso sivumelwano ukuthi sebesenza okwabo, thina ke sithi hayi cha, thina siya ngalokho esavumelana ngakho lama terms as afaka kuleso sivumelwano. Isivumelwano leso siyacaca kahle ukuthi MDCT njengoba yi majority party umkhokheli wayo ngezo wamkhokheli we-alliance. That's why bona badecide ukuthi mabatshontshe i-MDCT basebenzisane le-G40 ezanu ukuthi batshontshe i-MDCT ukwenzela ukuthi balide leyo alliance.
Lapha sizwe umnumzana Dan Moyo okubandla le-MDCT elikhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe, umnumzana Edwin Ndlovu okubandla le-MDC Alliance elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa lomnumzana Majobana Ncube, igqweda elilwela amalungelo kwaZulu.